Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Ntulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikamvumile.
Ingaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga uyabulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Ngiyaye ngizwe abantu bezepikile ukuthi bazatshengisela bathi abone ukuphumelela ngoba iningi labantu livele kahlekene.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele. Sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalela eParliament umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla lezanu PF.
Lokho engikucelileyo mina ikakhulu ukuthi abe lengisikhangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo sesiceme-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu bengikhuluma nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bebandla lezanu PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisa inkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungaziwona ukuthuli luphonga ukubhuqa nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi yakupha manisile abantu laba dade abezanu laba ngasobantu ongabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zakhona ezokudlwanguzwangu azikabanjwa futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi yena enguye ethi hhayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi lokhu ngibona ngathi ngimadlwane kuphela sizawuzonje sebe sithi uyabona ungaze i-rerals ungayibala kuhle ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa yiyo i-statement engiyibona isengathi ngazitshengisela ukuthi siqonda ngaphi
kodwa siyabona okokuqala nangonkosikazi Mfumira lokho esezandleni zabo
ye ikho lokhu phela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwa bathi kule sacrificial lamb indaba ezokudlwanguzwanga ezi-corruptions zaphuma kudala kanti laba labana bezesa labana bathwa khona banikwa $3 million kungakwenzanga lutho kule nto ezinye kodwa asithini njengophela sithi ilizwe ele-democracy nxa yena umathandamoyo ujust mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani nithuba lokuthi ngisikhangelisise sizakho umuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-facts akhona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizwile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona kulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume Mpofu kakathule. Nxa laba bantu bezanu besithi bona unotwetisayizwa ngendlela eqandule kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasiwa la nsihlale phumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inoti yakho yavela ngapha ichaya i-audit ukutshengisela ukuthi unoti yonke abanayo bayithenga njani imali yakho nibayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sathi we are not saying ukuthi bakujilti thina sithi nxa bekungelalutho abalufihlayo kakuphunyise ama-records akhona ama-financial statements jabule la ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolanga.
Ngezinye indlela singathi akula mahluko ozalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba iphele sithi hashi zikhona iyeyazibhala sithi khona ikhomishini leyana yayikhona leyana yabo wabhila labo Gudson Nkunu yabo bani bani yayi singalikhana singcolile. Hayi mina njengomuntu o-1 ozwisisa i-democracy i-commission i-constitutional kasibone ukuthi yile i-commission izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le eka-Priscilla Mfumela sitakhuluma nxa yecala sivalile nxa yenacala amadali kakhulu newodwa.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga we Studio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuza baba ezindlini lapha. Inkampani elungisa ithukela eTongat Hewlett ikhuphule intengo yethukela ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla enenge ezitolo layo iqhubeka isiyaphezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo lezanu PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops singathi mbe izitolo eziningi bangabe bebethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibhondi esetshenziswayo kodwa imitengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar. So isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona bane-bank uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela. So into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke. Isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona nalo liyabelikhwelile. So izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi amamiyezi amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola lemelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli ilizwe but abakwenzayo izithi nje baguqula intengo nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$6 njalo njalo. So intengo mingathi amadola e-America bathathi kodwa intengo yabe ikutshengisela nje ukuthi hhayi into leyo loku ithengiswa ngama-US dollar wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe. Abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 2014 bese bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola leZimbabwe kwase kwathengisela ukuthi iZimbabwe idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi kuze laba khona sebekhangelele nje ukuthi intengo le izakhwela kuze kufike ngapi. Abanye besesabela ukuthi kungafika ke lapho okwakufika khona ngo-2000 sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe.
AbeZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathotha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukuthengisela kuba khona kuningi abantu bahlala ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemijova abangathi kona hayi thina intengo yamafutha sisayenelisi sizamisa imota zethu. Yiko lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini. So niyaye ngizwe abantu bezithi bethi bazathengisela but abone ukuphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni le-Beitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba le-Herald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxotshwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni weStudio 7 ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi ala Studio 7 ngithanda ukulipolisa lisela impilo enhle ukusilethela inyuzi ezimqotho isizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo nginguTleva Ncobe ngisesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe esilobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima kukhona sibili. Sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies, izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker kuthi kungenzakali. Kanti hayi, okwakadesi lokhana babekwenza ngesikhathi selwa Mgabe. Hayi, kwathi sungani sokunganene. Babekufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kuyehlula ngokumthetho ukhanya nganathi sibagabhele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka u-MP wethu. Amaneninge lawo ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana. Kini basakazi aka studio 7 ngithanda ukulibulisa lifisela impilo enhle ukusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo nginguTileva Ncube ngisesigabeni seMpani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe esilobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili, abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, ubunzima bukhona sibili, sibuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi ma kuthiwa sibala ama-rallies izani iyabigijima up and down ifuna ukubloka kuthi kungenzakali. Kade hhayi okwakadesi lokhana babekwenza ngesikhathi sebelwa umgabe, hhayi kade sokungani sokunganene. Babekufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kwehlula ngokomthetho ukhanya nganakho sibagabele. Hhayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade senxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneningi lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokho okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindimi lapha khona ufika akhulume nqabo isiyona ukhulume isiyona ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhulume isindebele ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Uyafica ukuthi upresident uyakhuluma ngesikhiwa lalapha kulezizalukazi khona.
Ngiphinde futhi inambazane 0779036075. Talibonani kustudio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036075. Kalibonani kustudio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036075.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke liwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Kuhlelo olwe Mandela Washington Fellowship Summit, ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwelemelika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olwe Mandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Mike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini kumbe singathi esilunga ama-domestic workers. Mina ngakhuliswa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane Carson ekhuluma bokungani ukhuluma lami ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane Khasone kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwazi ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story ka babu Ben Khasone ukhona okunye ophumileyo na kuhlelo namhla
ye omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza ye sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona iAfrika iyathuthuka kakhulu
asinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina besisedrake university besenze kuthiwa yi-experiential learning ngathi isikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya le classini sizofunda but into engikwazisa ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona phana sihlanga labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye ehlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwano ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo lomnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguye wathi hayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni athiyeneyo kwele Afrika kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hayi mina when I go back home sizabe silolu budlelwano sizasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu 700 labantu the amazing people ama imbono yabo yezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi hey abantu bayasebenza but thina into enjabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interacta labanye abahamba ukuhlelo leli kuminyaka edlulileyo sananzele ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi yes sizasebenza sonke yes sizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithatha amazwi ethu siwafake into action sase siforma icompany ethiwa yi-the greater global partnership sakhipha sasafaka ama-$500 ethu si-12 sahle zakhipha ama-$100 khonapho sarejista icompany yethu iyunivesithi yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawa amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha leyi nkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontanga ke abaseZimbabwe ukhangela ukuthi zabo ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumvuzele semfuna ukuyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi esilungu bathi uyaba lebhedeni yabulayo ukubana I must make a difference kumele yinto endithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyakwazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababembhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina endithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntwana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulise abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalonyaka ebekhuluma khonapha eWashington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi futhi omela isigaba sebulili ma West edalela eParliamente ongowebandla lezanu PF.
Hayi kuvi mntakala kakhulu ukugambela amanga. Kuvi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabelwe ngisikhangeleyo ebulili mawesi kunye labanye nje abaningi emadepheleland south engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje lophethe i-ofisi ye-social welfare eGwanda eprovinsi ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kwengezelelwe amasaka, yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazanikwa amasaka ngoba kuthiwa bayadubeka, kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye iy'ndlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki. Umuntu wonke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayithelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke. So wonke umuntu katholanga izulu eneneleyo, wonke umuntu udinga usizo lokudla. So ke hayi sibona ngazathi singazama ukukunqoba ngaleyo ndlela, kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba, indlala imbi kuvi sibili lapho esihamba khona sibhoda indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday and esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu.
Manje abantu baphila njani asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga?
Bephila njani ukuthi bayabedlene?
Yeah,
hayi la mahla akhale gijima. Kuba amanye amazwe aluba sibona inyuzi ziphuma kubo mabonakude zibonisa isimo esibi, kodwa njengoba ngisitsho-ke abantu bakithi bayazizamazamela. La uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza bandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokhu. Sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abone ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho. Kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi, hhayi uhulumende abantu abanika ukudla sibili malanga wonke. Imigwaqo inde ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kuma-ward. Ngakhangela ibulilima yona ila ma-ward angu-22, khangela wonke ama-ward la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa. So ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo-ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le. Kuphinde kube yikuthi yona i-GMB uhulumende through i-GMB unika abantu umumbu, inyawuthi, all cereals in general at a very subsidized price. I-price ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo, just 37 pounds. Nxa singathi 37 bond it's even far less than i-rand, i-100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So kababekwazi abantu bakithi ukuthi uyafika e-GNB ulenxa zakho ezikwanileyo uthenge isaka lakho ulisebenzise kanjalo. Ngingathi yikho nje okusakhipha amakhanda phangaphandle kwamanzi okwakadesi.
Izifuyo zona-ke
ye yikho kungathi kulobuhlungu khona lapho ngoba izifuyo azila vani ozathi uzazithathela amakhumkhumu egolini njengabantu. Kodwa-ke sokulomkhuba enuncoma kakhulu wokuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa. Basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi kukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina kuthi nxa sokukubi-ke babusebenzise. Kodwa inkomo bezisadobhadobha sibili, indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba. Hathi inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe, kodwa bese zincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lokuyana, abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi. Kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azilamadamu. Amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokukalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongowebandla le-ZANU-PF esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni ye isikhathi sesidliwe ngumangwe njengokutsho kwami sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni lingasithola njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.